Ngosuku lolu ngomnyaka ka 2017 ibutho lase lingenile emgwaqweni eHarare njalo selibike ukuba umgabe lemoli yakhe babephethwe kahle. Umoyo wabika emsakazweni weZBC ukuba babefuna ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele umgabe.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
Umoyo oselomnyaka wabhubha wathi ibutho lalingahluthuni intambo zombuso kodwa lalizama ukulungisa okuhluphayo eZimbabwe okuqela ukubhidlika komnotho. Kunsukana ezilandelayo umgabe wethula umbiko esithi kayindawo loba nje wayesegonjolozelwe ngamasotsha. Umgabe watshela intatheli izindaba ezisuswe esikhundleni ukuba kwakungekho emthethweni okwenziwa libutho.
We must undo this disgrace. We don't deserve it. We don't deserve it.
Abanye abakubandla leZANU-PF babekhalela ukuba umgabe asuswe esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma.
Umbuso wezwe lethu leZimbabwe wesibili esibiza sithi the Second Republic, the New Dispensation, ukhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuyele inguquko enkulu sibili kulalokhu bekusenzakala ngesikhathi kusabusa umongameli ubaba uR.G. Mugabe.
Uchuma uthi kuningi osokwenziwe owamanje nguhulumende kaMnangagwa kulandela ukususwa kukaMgabe esikhundleni.
Sibonile lo mbuso omutsha uzama ukuvula iminyango, uzama ukuvula amasango ubana kukhulunyiswane labantu njalo kukhulunyelwane imlotha lalabo obesesixabane labo okunjengamazwe anjengabo-Britain, o-America lamanye nje amazwe anjalo. Okunye futhi esikubonile esikunanzelelayo okwenzakalayo yikwakhiwa kwezinto imigwaqo kumbe amadamu okwenziwa ngumbuso nalowo ongenileyo. Sibonile amadamu amaningi akhiwe kugoqela nale egwayishangani.
Kodwa abanye abantu bathi umgabe wasuswa esikhundleni ngesikhathi kulamacele atshiyeneyo ayelwisana kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu ukuthi kunenge kwakusenzakala kubandla leli.
Esesizibuza khona nesesikubona ukuthi hayi izigangi yizo zasuka zasala zigombolozele isikhundla sobumongameli. Izigangi zisasala zibambile izwe. Izikliwe ezathi zibona zibona ukuthi amabutho yethu asevakatshela umongameli zagijima phambili zona. Zathatha izikhundla, zathatha ubumongameli, zathatha amandla elizwe, zabulala ilizwe laba ngelikho khona namhlanje. Yikho thina mase sikhuluma namhlanje sithi umhlangano wabantu, umhlangano weZANU-PF awubuyele ebantwini. Umhlangano wathunjwa ngeziklwi ngo-2017. Awubuyele ebantwini ulungisise ilizwe likholiswe ngumuntu wonke. Unjwathi wonke jikelele akholise ilizwe elingelakhe eliyiZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Ncube, omunye wababumba inhlanganiso ezimeleyo iFreedom Alliance.
Sibona indlela kumbe inqubo ekaMgabe iqhubeka. Sibona nje kuzana utshintsho olukhona yikuthi okade enguwindi sesiba nguye uconduct omunye uba ngudrive. Sibona ke ukhetho lokhe kulokungavumelani ngokhetho okuthiwa i-disputed elections. Sibona ke ubudlwangudlwangu kwezombusazwe kuyaqhubeka. August 2018 kubulawa abantu ngokhetho, January 2019 kubulawa abantu. Ukhetho siyakwazi ukuthi vele lokhe lusezandleni zebutho. Sibona izikhumbuzo ezegugura wundi, amatshe lawo ezikhumbuzo ayadilizwa. Siyabona futhi umbuso wezabelo awufakwa osemthethweni we-devolution.
Ibutho lenelisa ukususa umgabe esikhundleni mhlaka 17 lwezi ngomnyaka ka 2017 Loba nje wayefuna unamathela esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.